ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho kono kokusekelo sombuso. Ayikho into enjengayena leyo. Ngasikhuluma nge rule of law, sikhuluma ngokubusa kwelizwe, sikhuluma ngokulandela isisekelo sombuso. Yikho abakukhalelayo bonke abantu. Ngitshela labo abasisolayo bakhulukalela ukuthi silandele silondoloze isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso asilakho, ngitshela kancinyani okulendaba khona ukuthi nxa into zezizimbi njengalokhu kumbe zibe nje kuyabe kubekwa isisekelo sombuso laphana eceleni kwenziwe izinto ezinjengazenezo. Akukho. Lokho vele aso nje engasebenza futhi naleyo. Into nje engakincedise. Kodwa into eqakathekileyo yikuthi abantu bakhulumisane. Abantu bengakhulumisana batholane basebenze ndawonye. Yiko okudingakalayo kodwa belandela okukhona kusisekelo sombuso okuthi ithemu kamongameli ithemu ekhona yokuthi kube lokhetho ngesikhathi esingaka yiko okudingakalayo. Okwakhathesi izinto zomile zinje ngithina ukuthi abantu bahlanganise amakhanda ndawonye kuthi lalaba abadonsela egangeni abatshayela ibhora egangeni balitshayele egedini ibhora labaabayenza ukuthi izinto zihlale zizimbi kudonselwana kukhanya ngani siyalwa lapha ekhaya kukhanya kulokuthula yikho esikudingayo ukuthi izinto zethu zihambe ziye phambili.
Ye kulabanye njalo abathi kukhanya ngazani lapha phela sokuyakhuthwa ithuba lokuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe, ungaba phendula usithini kona?
Hhayi ngambono wabo lo. Kodwa ke ngithi mina umbono wabo awuyese kutheni izinto lezi abakhangeli lapho esivela khona izolo. Izolo sike sakhulumisana kuhle salungisa ezinye izinto, lanamhla futhi asivumeni ukuthi sikhulumisane silungise izinto zethu. Ilizwe lethu akula muntu ozabuye ezosihlumpela izinto lapho elizweni leli. Abantu abaphandle bazasonela kodwa thina sodwa siyazilungisela izinto zethu. Kodwa ukubonisana lokucelisana njalo into elizweni eseziqhakathile mindala kuqakathekile kakhulu. Xa ngibona abantu bayakhathazeka ngomumo lowo khona badinga kuphela ukuthi kungaba kuyini okungenziwa ukuthi izinto zilungiseke.